iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBritane kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansela wesendwele eBirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omele ibandla eliphikisayo kweBritane leLabour Party uthi ibandla elibusayo lamaConservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweBritane yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabaseAsia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafeli ngasalamsikhazi nabayiphothi mhlawumbe alibhatalanga amataxi kanjalo kodwa usazorenyiwa into zakho sebesithi wena you will be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle bethumele back. European Union iyasiza la kuma-appeals, iyasiza kuma-cases yonke into, kuma-human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le-human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana wa Fortune Sibanda ohlala edolobheni leWolverhampton lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives uthi iBrexit ayilani ilesi zalwane zeZimbabwe elihlalako leBritane.
Le hungahunga engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusiqiniso lelo ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu beEurope bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo sebamele e-affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe bekuthola ukuthi sebefuna ukukhipha ungayimakhothi behle bekuthathe bekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye makhothi. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenja. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa aseqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBritane uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala e-England.
Boris Johnson is someone engike ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer uNkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni leManchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus noma ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritane lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho njalo amalungu eParliament eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons igama lomu Ezra Chisa Sibanda.